kulusizi ukubana udaba lolu okwakukhangelelwe esingathi ngama-best practices akulandelwa. Okokuqala uzathi umuntu ukhangele udaba lolu umuntu onguye osolukhokhela ngumbulali onguhulumende. Uhulumende ngiyosedictata ukuthi kufuze kube lobani, akufuzanga kube lobani, okuyinto embi. Siyakwazi ukuthi ngesikhathi besenza igugurawundi bayenza i-media blackout, bavalela abantu bonke ukuthi bengabikwazi ukubana kuyini okwakusenzakala emaNdebeleni. Namanje uma sebesithi akufuzanga kube le midiya okudaniswayo yi-one, kunini iqiniso lizafika ebantwini?
Udaba lokuthi abaphathwa yigugurawundi abasemadolobheni kuzamele baye emaphandleni ngoba akula mihlangano eza kwenzelwa emadolobheni, ulubona njani?
Lapho sokulungiswa uhlelo lolu ngiqinisa kufuze libe victim centered. Victim ngiyokuze ebe edisenta yendaba leyo. Njalo angikholi ukuthi umuntu ungambulala uthi ungaceda ukumbulala ababasindileyo obafake ku-unnecessary expense. Abantu abangaphandle kwelizwe, labantu abase-South Africa, labantu abase-Botswana, labantu abase-Europe abasuswa elizweni bebalekela umbhuqazwe bangama-refugees khona lenye, abanye bangikhona ngiyabazi abakaze babuya, balokhu basuka ngama-80s abakaze bebuye la. So uma usuqalisa uhlelo lolu ungabaniki ithuba uthi bazazibonela kuze ukuthi umuntu oseCanada agada ayefika enkayi ayefika eTsholotsho ufikela kubani, ngoba ubalulekile phela umuzi wadilika. So mbona ngazathi into le ilokudlala okuningi, ilokungathathi abantu abahlukumezekayo serious. So angikholi ukuthi lapha kulungiswa udaba lapha nje kwenziwa amadlwane ngoba ngabe kwenziwa into eserious. Okokuqala akulanduna odavuze zidetect ukuthi kufuze kube lobani, akufuzanga kube bekufuze kuphume after consultations. Bekuzoqala kuyobuzwa abantu ngifuna ukuthi udaba lolu masilubamba kube le midiya yini, njalo imidiya vele iqakathekile. Kanani inhlelo zikahulumende zonke siyazibona ziyabe zikhava imidiya, lolu hlelo olungavuzanga lukhave lona kuyini okufihlwayo? So mbona ngazathi there is a lot of secrets. Ungakhangela kulokhu kwasukela ngo-2019 u-Emmerson ehlangana lezi nduna e-Statehouse, akukabi le ndlela yokuthi kuhlangane lama-victims. So mbona ngazathi yona leyo nto yiyo into esibonisa ukuthi akulanto elungiswayo. And indaba yenkabazi kulosizi, ngoba uma kuyikuthi elilimele lonke bona sebeselatshwa laloba kungamadlwane lina lonke livalele, hhayi kuyabe vele kusekutshengisa ukuthi akulanto ezalunga, akulanto elungiswayo. Ngoba into le international program everyone must participate, everyone must know. Indaba i-commission kamaklanti it was done in openness. Leyo gugurawundi kufuze ukuthi into zankona zonke kube ngani zimbanje ukuthi azithengiswa kucatshile.